leli zulu libi walidale umonakalo omkhulu kakhulu ngemva kwechayimize efika amathumi amabili lanhlanu. Usikwamithi wegwanda umnumzana Thulani Moyo uchasisa kabanzi ngomonakalo lo.
Liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo. Lezi hlahla zisuke zawonakala kakhulu. Ngingathi ngamafitshane izulu langkhona bathi kade lilesiqhoto lomoya omkhulu kakhulu.
Umnumzana Ngabotho Ndlovu ngomunye walabo abasele besegcekeni lemuli yakhe ethi kube ithuse kakhulu okwenzakale ngesonto.
Into kwaqala izulu lapha ngesikhathi ntambama lapha izulu lakho lalesiphepho esikhulu kakhulu lilesiqhoto. Singase siphambene ngoba lamkhosi wami angikwazi ukuthi ngakhala vele, angikwazi ukuhamba njani vele. Ngoba lamuntu ngaphuma njani angikwazi, amahlahla adlaphi afika avala umnyango lapha. Sathola nzima kakhulu inkosi yami. Hayi impahla ekhaya ngikhuluma into ezinyiza amochakala, konke ukudla lokho kwamochakala. Kodwa hayi abantwana bakhona bayangani bezibuhlungu kancane mbijana.
Umnomzana Raphael Moyo esinye njalo isakhamuzi sakwaMatekenya uthi kakazi abone izulu eliningi ngalindlela lokhu wathethulwa yingwe.
Size yazala mina zilo ngo-1956 angaze ngubone lokhu, yankasi kubona lapho esigabeni sakithi. Ngoba izihlahla ngasikhathi eziningi ngathi bezidliwa ngamacimbi sezishiyile. Lezihlahla inkathi ezinkulu bezinjani ziphephile ngumoya zawele ezindlini lamazi engaphephuka amaningi.
Okugcizelelwe ngumnumzana James Ndlovu layo oyisakhamuzi salindawo.
Wonke akulandlenga netala endle ayifulile nje wawusibona kungena ishebe-shebe kungena amanzi kungalala zenge liphumileyo kwezinye indawo kodwa amanzi agcwala ezindlini phakathi. Kwaba into esimangalise kakhulu leyo. La maphani kakulahlala zephani zilehlambu futhi inteke wonke kani ngamacimba abezindlu. Komile utshani phansi kugelekelane bekutshaya iloni more.
Usobhuka kwaMatekenya umnumzana Lothi Nkala uthi kube yinhlanhla kwangabi lofileyo kulumonakalo.
Kuhlukuluzile abantu ngoba abantu basilele bengalakho okokuthi badleni, basilele bengalakho ababekulimile kuphelile konke. Kwadilika izihlahla eziningi ezinye eziwela phezu kwezindlu, kube nhlanhla ukuthi abantu baphile bengafanga.
Ekwethekeleleni kwe-Studio 7 kwaMatekenya lamhlanje emini sithole inhlanganiso encedisa ngaba lengozi ezinje emhlabeni jikelele e-Red Cross isipha izakhamizi ukudla. Umqondisi walenhlanganiso ezansi emandebeleni unkosikazi Siphiwe Thina Juma uchasise ngohlelo lwabo lokuncedisa kwaMatekenya.
Injongo ye-Red Cross ukuthi sisize lapho kulezi ngozi khona. Namhla saphathele ama 10 kgs impuphu, 2 kgs of ichukela, 500 grams isawudo, 750 ml cooking oil, then ihhofisi ka-DDC la isincedisile ngokubuya lamahlamvu lamanye ama-cooking oil lalokho okusetshenziswa ngabomama nxa besesikhathini.
Lanxa be-Red Cross sebenelise ukufika kulindawo masinya besabela abantu uncedo lokudla, izakhamizi kwaMatekenya zisaludinga uncedo ngoba ezinye okusamele zakhe kutsha izindlu. Usikomithi Umoya ukhuthaze uzulu ukuthi akhe izindlu ezilakho kumelana lokuguquka komumo omkhathi njalo zihlanyele kanye lokulondoloza izihlahla ezingaphansi kwemizi ukuze zivikeleke ngezikhathi ezifana lalezi. Lalapho sezisakha kutsha zingachaphazi imvelo ngokugamula izihlahla mahlayana zakhe zisebenzise ezinye indlela ezifana lezitina. Ngimele umthakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.